indaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuMbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC linqotshwa kukhetho lwe-by-election kuzigaba ezimbili ngamavoti amaningi kakhulu. Kungakusenzakalani?
Izami yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi chaphazi imbatha kahulumende bekuya bethwalela abantu amabele njengoba ngithile. Amabandla aphikisayo kala lutho.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo, abanye besithi uyeyisa uZulu kodwa babikwabekhona abafuna aqhubeke ehaba.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuke abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious.
Ele South Africa livimba abamanye amazwe okungena kulelo lizwe kuvalwe izikolo kulandela ukukhuphuka kwenani labalegcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo wawona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU PF linqobe kukhetho lwe-by-election yokukhetha amakhansila eManicaland esigabeni seChimanimani laseMathebeleland South eMangwe kuward 17. Obemele iZANU PF eMangwe uthole amavoti angamakhulu amathathu i-313, kwathi oMDC wathola angamakhulu amabili lanye i-201. EChimanimani yikho okube lempumela eyethuse abanye ngoba ibandla leZANU PF lithole amavoti adlula kancane inkulungwane lamakhulu amahlanu 1587. Ibandla leMDC lona lathola amavoti awedlula kancane amakhulu amabili nje kuphela i-226. Limpumela isiyinhlalayenza kukhetho lwama-by-election olwenziwa ezigabeni eziningi ezijeneyo zelizwe yachiya abanye besithi nxa kungaqhubeka kunje impumela izaphuma injalo kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edale lephalamende ngomnyaka ka-2023. Kambe kungaba kusenzakalani ukuthi abantu bavotele ibandla leZANU PF ngobunengi bechiya ele-MDC? Lo ngumbuzo esiwuphe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi ecubungula ezombusazwe lanxa esekela ibandla leMDC lapha ke ubekhuluma ezimele.
Mthakazi, indaba le iyaqala ngoba nathi bukhanya ngathi livele nje eliyilizwe elilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu lobo bukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje elobunzima obuthiyene lobo emadolobheni kamanzi lamagesi landani. Kube sekusithi-ke ibandla leZANU PF libe selikukhangela khona lokho, libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu yindaba yesisu, indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuza kwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla abazakudla usuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hayi kahle mavotele bona laba ngoba bathi bazasinika umuntu ase edlile. yombono wami nalolo wethuselana kuningi kakhulu ukuthi vele ungavota uvotele ibandla elingayisilo leli elibusayo ndaba yakho uzazibonela indlala izakusubula sangakhona siyakwazi kwezinye indawo kulokudla ubuya unye kuvela kuhulumende unye kuvela kumhlanisi ezizimele zodwa siyakwazi ukuthi-ke abantu-ke abazoda sibo labasekela ibandla elibusayo bayabandlululwa ngibona ngathi sesekhatshana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho embona kuzakwenza ukubana kungaqhubeka kunje iZANU-PF yabe lokhuyikho
kodwa-ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akula muntu obakwazi ukuthi uvotele bani kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu
ye uletha umcijo oqathekileyo bakhona abantu abasakholwa ukuthi nanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela leliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi abantu batshela ukuthi lapha kule i-polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vele abaziwayo emagqubini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesibhilikica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokucala kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga iZANU-PF ngubani iqiniso bayakwazi khonona lokhu abanye kodwa mna ngibona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu besaba ukuvotela ibandla abafunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala inje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangawutholiyo ngoba bengasibo bezanu lokhu ngibona ngathi kokuphambi kakhulu okule mithelo omele itshintshwe khonakhonapho yilabo kulobu kugeleke khona lobu kugeleke
pho manje kuthiweni
ye ngibona ngathi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu abantu basafela ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelane abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembisa ukuthi sizalezela lokhu lalokhu lalokhu izame yenza njalo ngobana ilawo amandla nemali lokuthi shaphaza impahla kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho amabandla aphikisayo kaanalutho angakunika abantu abantu bakhangele ukuthi bangahamba emhlanganweni babuye lokuyithi okungane ababe kuphethe kungaba ngokumgodlanyana kwerayisiyo impuphu yenhlanyelo amabele kuona ubona okhulumo wenu lapho manje amabandla laphikisayo vele kaanalutho engibona mina kumele kwenzakale kabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwaze kwamelelwa kuthiwa sekulokhetho lapho kabasuke abantu emadolobheni yiloo nalowo akayenyiwe ekhaya labadabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okunye basibona thina esike emadolobheni sisiyakhankasa ngesikhathi sokukhankasa kuphela abasiboni sihlelile abasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani nokuthi ziqedwa nalobu hlobo ngibona ngathi abantu kabeke basuke sibile emadolobheni beze khona okwakusenziwa kudala amabandla khona limuvo zabo umuntu omunye lomunye ayekhankasa ikakhulu lapho aziwa khona azisisane nabantu alalele le ndlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe sisibi thina siyabacabangela bona kabazi lutho okuyikho okulahlisa amabandla aphikisayo kababuyile bayehlala phansi bangameleli amarali kuphela kuyehlalwa phansi ngaphasi kwezihlahla la nxa abantu bebabili bebathathu kuboniswane ngibona ngathi ilizwe lingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile akade bekhankasa sebezibuyelela emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kuvotwa khona
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe kodwa-ke lapha ubekhuluma ezimele ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseGwanda Ama
amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo abanye besithi uyeyisa uZulu. Umnangagwa useke wathi abantu badle imbhida lamagwili nxa bengenelisi ukuthenga inyama. Waphinda wazothi kuphawulwa indlu yamakhaza eyokufaka izidumbu. Kwake kwenziwa umncintiswano ukuthi ngubani ozagcwalisa kuqala indlu le ngezidumbu. Ngolwesihlanu embuthanweni obuseplazini lakhe, uMnangagwa uthe yena inyama emzini wakhe yitaphuchiye. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kabayisibo bonke abangavumelani lamazwi kaMnangagwa anje esithi uMnangagwa uyabe esenza ihaba nje uxoxisana loZulu. uMnangagwa uthi bakhona uMangwana uthi bakhona abathi uMnangagwa kumele aqhubeke ngamazwi akhe anje. Kodwa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo utshele lumsakazo ukuthi amazwi kaMnangagwa ayahlaba njalo kumele awekele.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuka abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo akunasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues astraight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele kukhulunywe ngawo. Singawalulaza soenze amajoke kuyalimaza abanye abantu ababemlaleli umongameli. Kwathi ukuthi umuntu lokhu asithathi serious and uthi ukuthi izinto lezi isipha yena kuye kaze mhlungu. Uphume esithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla anytime ngokuningi abefunayo. But ngabe sithi thina sizimbhida lamagwili. Yena abecanti uyahleka, uyabecanti uthini, uhleka nabantu but kwakuvumi. Ngayo ilizwe lime kuhle, yonke into i-right, abantu bekhululekile, bonke into i-right. Angaze ajoke njani nathi siyahleka naye. But kakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kalemangakuhle, izinto azikho right. So angahlekisi ngento ezihlupha abantu. Kukhona lokhu kuyamenza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo?
Okokuqala njengomongameli kumele uthenga kakhulumi aqala kucabanga sise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo noma yiliphi lapho kulo easy khona kulo deep khona kulo bani khona kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo labantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi ukhuluma ngoba i-office yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi ukhuluma. Once ngingabali umntu lo mongameli uthi uzileke ithola ukuthi uyakhuluma engazi ukuthi ukhuluma sizaba le problem. Uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe yena sithi uyahlekisa kathi sephambanisa. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu yikho ngokuthi abekwazi ukuthi bakhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena ngakho?
Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengoNick Mangwana yibo abantu abamisa idumo ngameli. Yibo abantu bokuqala kumele bemtshele ukuthi ngomdala hayi. Yehlisa ukuhlekisa kwakho. Ungahlekisi ngalokhu. Ngoba serious ngoba ilizwe kalimanga kuthi. Ngabona ke umongameli esithe phambanisa into zingahambi ukuthi athi bona kuye bakugidumela ukuthi hayi uright abantu bayakufuna khona lokho namanga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe exposed ngendlela enje ahlekiswa zahlezi nangabantwana besikolo ufuca abantwana besikolo sebesenza ama-jokes ngamagwili lombhida into yakhulunywa ngupresident yena athi abantu bakufuna khokuthisebelulaza umongameli hayi siyikho kurong. Yibo abantu abaseduze lomongameli yibo spokespersoni bakhe yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni and kube yinto eyiyo abakwazi ukumangayo hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela into namanga kakhulu Nick Mangwana.
Lo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ube khuluma ke le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Uhulumende wele South Africa usemise abantu abavela emazweni abalisa eMelika, China, Italy, South Korea, German, Spain, United Kingdom, le-Iran ukuthi bangene elizweni njengenye yendlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli selifike kumachumi ayisithupha lanye 61. umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko izolo ntambama olezinqumo ezimbalwa esezithethwe nguhulumende wakhe ezigoqela ukuvalwa kwezikolo, ukungabuthani abantu bedlule ikhulu lokunye okunenginengi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezokazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, eye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Banda.
Ye, umongameli usedeclare i-state of emergency natural disaster in terms of i-act le ehambisana nobungozi obuthile obungatholakala ezweni, osokusho ukuthi izikolo zisazovalwa-ke ukusukela mhlaka 18 kuze kube phambili kwephasika. Kanti-ke futhi abantu abasavunyelwa ukuthi bame babesezixukini ezidlula abantu abalikhulu. Kuphinde kuthi-ke kukhona amazwe ikakhulukazi la nobungozi azomiswa ukuthi avumeleke ukuza lapha lasemzansi, okusho ukuthi amazwe abantu abazalana e-South Africa besuke emazweni afana nalawo nabo ngeke banikezwe amavisa kuze kube ngcono. Kusho ukuthi nalabo-ke abahlali izizalwane zalapha ababuyayo la bazovalwa, njengalokho esikubone kusenzakala izolo kulaba kade besuka kwelasechina, ukuthi abantu bayafika bathi-ke ukuhlaliswa bavalelwe njengalabo abavalwe e-Rent Hotel. So kusho ukuthi lapho sesikhona manje sesiku-official state of emergency or national disaster.
Sizwa kuthiwa inani labatholakala bele gcikwane leli lilokhu liqhansa lisiya phambili. Kungakusenzakalani abantu laba yibo abavela kwamanye amazwe belawo umkhuhlane lo, kumbe bawuthelelwa khonapho e-South Africa?
Abantu bonke esesibatholile kwamanje ngabantu abasuke kwamanye amazwe akade bevakashile. Asikatholi umuntu othole nomkhuhlane kuyikuthi ube khona lapha kwelasemzansi. Kusho ukuthi bonke laba abanomkhuhlane kwamanje ngabantu abaye bavakasha baya ngaphandle kwelizwe babuya nawo bewuthethele ngaphandle. Inani esigcine singalo namhlanje besele kumathumi amahlanu nanye, bonke labo kuthiwa ngabantu akade bevakashele kwamanye amazwe baphinde babuya sebebuya nomkhuhlane.
Manje umumo unjani? Sikhuluma nje abantu abangenwanga kwesaba yini bangene ezitolo bathenga okuningi, impahla eziningi zaze zasilela, kumbe abantu bangani abazihambela nje njengensukwini?
Into engizoyisho izohlekisa kancane Chris, ngoba iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo awona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona. Kanti nalokho njalo ukuthi bonke abantu asebephethwe ngumkhuhlane, iningi labo yilabo kuthiwa basuka ngaphandle kwelizwe, kasikaboni abantu beqala ukutatazela ngoba futhi njalo kasikathola ukuthi ukhona oseshonile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungaqala ukuthi kube nobunzima bokuthi abantu bashone, kanti njengoba namanani ekhula abantu bazoqala ukwethuka. Kodwa okwalesikhathi lathi uvalo kalibuyaphi khona, ukwethuka sokukhona sikubona kuhulumeni ngoba bebheke ukuthi inani lokhu likhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzis Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala emzansi. Umnumzana Vusumuzis Banda obekhuluma-ke le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amazwi kamphathintambo wezomvikela unkosikazi oPhamtshinguri kaShiri awukuthi igcikwane le-coronavirus lalethwa ngumlimi ukuzojezisa abafakela ilizwe izijeziso zenotho asedale inkulumo. UMtshinguri kaShiri wethule la mazwi ngomgqibelo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idale labaphathintambo ele-cabinet lizahlangana kusasa ukuze kuhlaziwe ukuthi umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair lo wokuthakazelela uzibuse ingamiswa na kulandela ukwesabela ukuthi imbuthano le ingamemethekisa igcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke sendedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumezele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu 202 465-0318.
Njani ku-studio 7 okhuluma ngothabani Ndlovu. Mina mzakazi ngikhala ngento eyi-1 la. Ngikhala ngomnangagwa. Umnangagwa ngabe uyaphakama akakhulume lesizwe ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Futhi bekuzaba lula kakhulu makade ngahamba efaka nje enhlangothini zonke zelizwe lakithi. Kufakwe inhlelo zokubonisa noma ngithe zokulimukisa abantu ngomkhuhlane lo we-corona. Ngoba manje isizwe sizafele ebumnyameni ikakhulukazi abantu abasemakhaya. Phela abantu abasemakhaya izinto lezi babeqasha bezizwela kuma radio bebona ngathi into nje hayi beyithathelula kanti into vele eqeda abantu. Ende futhi lezi mpawu zakhona abanye bakhona babelokhu bengakwazi namanje. So besicela ukuthi ngabe i-government yasukuma iphakamele phezulu kube lezi nhlelo besungule izinhlelo. Za kube labantu abahamba nje bebonisa abantu noma bayafundisa ngawo lo mkhuhlane lo ngoba vele njengamanje masibheka la South Africa so far bengibhekela eNew Zealand suka labantu abangu 51 abasenalo abasebelawo lo mkhuhlane okuyikuthi sokulula ukuthi lakithi ezimapungeni so besicela ukuthi uhulumende wakithi ayiphakamele phezulu le ndaba le ngoba isizwe sizaphela sizafela mpela ebumnyameni.
Mina ngithi mthakazi kuvuka omnye uqine ngezinyawo ma uthi uphuma ngaphansi kwelizwe leZimbabwe olumile wedwa kuliqiniso lokho njalo kumqoka uzwa ubuhlungu okwenziwa kusukela ngomnyaka 1980 abantu abazinkulungwane lezinkulungwane zidlule emhlabeni bebulawa ngezindlela ezehlukeneyo ezisihluku futhi ngakho ma uthi wazisa amazwe asentshonalanga angasenyakatho nxa zonke ngalokho okwenziwayo ngaleso sikhathi kuyokwazi ukuthi akukho kuhle kuhele ngokubona iqiniso yikuthi noma ngabona ngikhulumisana phakathi na kwelizwe leli akula kuqhwelelana okungenziwa lapho singabazali izinyembezi zabazali zikhala kakhulu njalo amathafa angafinyeleli phansi ilizwe leZimbabwe kungangcono kube yi-Iran ne-Iraq yikho lapho okumele ukuyela mqoba ukuze kube yisibonelo sokududuzela ngaphakathi aliqunywe ngaphakathi libe kabi bekungcono ngaleyo nje 1908 kusiyafika 1998 konke lokhu abantu bathekelelene bakhala okungaphiliyo izinkulungwane lezinkulungwane zabantu zibulawa ngezindlela ezidanisayo konke lokhu kubuhlungu azange kube mnandi kuze kufike namhlanje thakazi mana waqini ilizwe lelingelakho ume ungesabi baza kusapota bakusapota konke lokhu sikutho ngakhona nalokuthi sisemazweni ngenxa yokuhlupheka ngokudlulelwa ngabazali emhlabeni ngenxa yegrawunti konke lokhu ngiyakukhuluma ngithi mana uvuqume uqine mthakazi
salibonani basakazi bakwa-studio 7 igama lamuntu odana Ndlovu ngokuhlala ndlala la egoli ekhambi enkaya egonye la namhlanje lamthanda ukusondeza basakazi bakwa-studio 7 nabalaleli malana ngalo mkhuhlane we-coronavirus ongathi usitshasibhuku kuthiwa ngushayabhuqe ongathi ungasiuhlasela umhlaba wonke njengoba vele usiwuhlasela kodwa ngathi sumamatheke kakhulu kona Italy ngoba ungathananzela umuntu wonke obuye e-Italy ngathi vele ubuye naye udlule kwe-China lokho esikubonayo kwenzani ukusondeza ngokuthi manje njengoba iZimbabwe ungathi ugovernment yakhona uzirelaksele nje ngoba vele lona ilizwe livele linalifile sebeyevumela ukuthi umuntu abantu ababuya khona langaphandle ungathananzelela lo mkhuhlane ngathi usahlasele abantu nababuya from outside like ngaphetsheya kwamanye amazwe yibo ababuya bangena nawo kodwa okhona phakathi kakhulu njengase-South Africa akukabi nosebanjwe ungabe nawo mhlawumbe bangabe babili bebathathu kodwa-ke abantu ababuya ngaphandle babuya nalo emkhuhlane so ngizibuzte eZimbabwe kuzoba njani njengoba ilizwe lama-China vele kuzoba njani sebevinjiwe yini abantu ukuthi bengasangeni lapha eZimbabwe ikakhulu laba buya phetsheya ngoba lapha lingavele lingene leyo mkhuhlane lo eyi ngathi kuzomoshakala hhayi ngiyabonga wasazi kwa-studio 7 lami kuwumbuzo kimi ukuthi yo i-government yalaphana ikubhekile yini okwenzakalayo elizwe
sanibonani bahleli be-studio 7 igama u-Caroline Moyo nabe ngicela ukwazi ukuthi phakathi kwamazwe onke awumhlaba iZimbabwe yiyo yodwa yini lokhu isaphephile ku-coronavirus ngoba ma ngibona ama-update awe-coronavirus iZimbabwe ngithola ukuthi bathi bona ayikabi nayo igciwane le-coronavirus kusho ukuthi kuliqiniso yini khona lokhu ngicela ukwazi khona lapho
msakalokhu-ke kunzima lokhu hhayi sosihlalele evalweni lalapho esihlele khona ukuthi hhayi sokwazi inkosi phela sithi nazo phela i-AIDS silapheka i-HIV and AIDS silapheka sizoziphuzela iphilisi nazo-kele coronavirus. Hhayi ukuthi akula kuphumula emhlabeni, hhayi akula kuphumula msakazi. Isicede uhulumende bengenele, uhulumende bamabandla, uhulumende bamazwe cele bengenele, labo uhulumende bamabandla wonke abengenele kulokhu, bezama ukunqaba le nto, bezama ukuvimba le nto, bezama udinga le mithi engakwanisa ukusiza uzulu, because hhayi hhayi kunzima, umhlaba uphelile nsuku zokucina. Izalo lezi nsuku zokucina zasithi zamabhayibhilini kwabasontayo. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani mazimbabwe amahle, ngihloniphani moya okhulumayo ezale endaweni yaseNtepe eGwanda. Ngilusizi ngalo mkhuhlane osumemetheke kangaka. Isizwe siyaphela phela maze kunje. Akusekuhle phandle lapho impela, hhayi akunzima lokhu, kumele sikhulekene impela.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi liyani lienelisa ukusithumela amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sebutho leMelika sithi isigodlo samabutho awomanyano wamazwe athiyene kwele Iraq sihlaselwe ngamabhomba ambalwa, kwalimala amabutho akwele Iraq amathathu lamabili awamabutho omanyano wamazwe athiyeneyo. Izizalwane zakwele France izolo ziphume ngobuningi zayavotela amakhansila lanxa kule gcikwane le-coronavirus eselimemetheka kulelo lizwe. Kesikhangele-ke ezalapha kwele-Melika. Wayengumsekeli kamongameli wele-Melika umnumzana Joe Biden ubele ngxoxompikiswano izolo ntambama lomnumzana Bernie Sanders. Ababili laba yibo asebesele phakathi kwabedlula amashumi amabili kumjaho wokudinga abazamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Ababili laba bebengela obabukelayo enkundleni njengemvama, ngoba imbuthano isingasavunyelwa njengendlela yokwehlisa kuthelelana igciwane le-coronavirus. Ababili laba babingelelane ngengalo, ngoba abomtholampilo bayakhuthaza lokhu njengendlela yokuvikela ukuthelelana igciwane le-coronavirus. UBiden uthe engakhethwa uzakhetha umuntu wesifazane ukube ngumsekeli wakhe. Ababili laba bathukene bephikisana ukuthi ngubani owayethatha izinqumo ezisolisayo ngabanye kudale le-Senate abake baba ngamalunga aleli dale bobabili laba. Jerusalema edle ubhedu umnyaka odluleyo lokhu isatshisa. Isigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneli njalo sikhathi sinye kusasa. Lingalalela njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama. Asidibaneli njalo.